izikolo lokhe zavulwayo iningi labazali belilokhu likhonona ngokuthi uhulumende ubengalungiselelanga ngemfanelo ukuvulwa kwazo lokuvikela abantwana lababalisi ukuthelelwana i-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Algamated Rural Teachers Union i-ATUS esabelweni seMathebeleland North, uMnumzana Themba kuye moyo usola ukuhlelwa okwenziwe ukubhalwa kwemihloliso.
Sikhangele i-general paper ibilomfanekiso owodwa. Thina sikhangele ukuthi kubo general paper you may have up to 6 pictures. A practical subject layo ibile question A1 ele diagram. Khonokana kuyasikhangelisa sibone ukuthi izimseki yona ngwayo ibivele ingalungiselelanga izinto zokubhala ama exams, because uzakhangela ukuthi nxa iphepha elinjiyana kathi ngizuthi akudlulanga iprocess eningi yokuthi sokusethiwa ama exams amoderate. Sibe sikhangela iscanner sheet, ama candidate numbers, izinto lezana zibuya sezilungisiwe, umntwana esebhalelwe kwakhe sokuyikushika. Angawana ama exams thina singekho ready, kathi indaba ama exams la engamiswanga kwakhangela izinto lezi zenziwa kuhle kuhle.
Unkosikazi Melisa Ndlovu ongumzali olomntwana obhalayo imihloliso lonyaka uthi akaboni ukuthi bekuvele kujahwani.
Nxa sikhangela kusukela ekuqaleni uhulumende kazange asinike isikhathi njengabazali. Kusukela kuregistration kwahle kwakhanya ukuthi izinto azihambi kuhle. Khathesi kubuhlungu ngoba abazange basinika isikhathi ukuthi kulungisiswe. Ngezinye indlela sibone ngani sibanjwe inkunzi yonke indawo. Ebantwaneni kanye lemalini bakhweza imali ngapha baletha izinto zingakwananga. Ikanti ngaba basilalela sisithi ukugijima isikho kufika kujahweni ukuthi abantwana babhale. Lo mnyaka ozayo bekulungile ukuthi abantwana bazabhala.
Omunye njalo umzali uMnumzana Melusi Ncube ugcizelela kulokhu. Act 3 Ncube. Omunye wabafundi ababhalayo uDalubuhle Moyo uthi laloba kunzima abafisi ukuthi babuyele bayehlala emakhaya.
Zima sibe lokuthi siqhube nemihloliso yethu ngoba amaphepha abuyayo abuya eshota enye material njengama graph paper lezinye izinto ezishotayo ezidingakalayo kuma examination. So sesithwala nzima ngoba nasiqede njalo sibhale imihloliso yethu okunye akusathengeki. Singena kwe-exam sicabanga ukuthi izinto sizazithola zikhona kodwa sitshelwe kuthiwa izinto kazikho. Asazi kumbe sizaphumelela emihlolisweni yethu kumbe sizafeyile. Thembela ukuthi siphumelele ngoba kubuhlungu ukuthi after umnyaka wonke lo sihleli nge-COVID siphinde sifeyile next year.
UMnumzana Thawungana Ndoro oyisikhulumeli sohlangothi olubona ngokubhalwa kwemihloliso olwezimseki wenqabe ukuphendula imibuzo ethi usemhlanganweni, kodwa unkosikazi Dumisang Thabela unobhala jikelele wogatsha lwezemfundo utshele iphephandaba le-Newsday ukuthi bebengakatholi izikhalazo ezivela ezikolo ngalezi nhlupho zokusilela kwamaphepha emihloliso lokunye, ngakho khona beza kwenza uphenyo lwalokhu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.